Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kumbimbi 2018 ngutungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lise New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela isibhedlela sikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lise New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations okuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulo mkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chinmonoma kanye loMonica Mutswangwa, isiphathamandla seMDCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulo mhlangano. Ekhuluma lentatheli izindaba ngaphambilini kwalomhlangano e-Ethiopia, unkosikazi Nyoni ubikwa wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo, lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo kulokubadingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Kusemuntini ohambileyo njengomuntu wayevela kobulayo, ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini. Kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo. Kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko. Futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician. Ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo. Bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-trainer omama ukuthi benze osepa, benze ama-drinki, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise, bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu sebe ngo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi nto eziningi lokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithi abephalamenti ukuthi i-nutrition, ukudla okulomsoco, yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
EleZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu khonale bangazi bakhuluma lutho. Ba sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siye khuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo wakobulawayo sixoxela ekhonale kobulawayo.
Abacha esiqinqini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba ukuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ugetho. Kubika uAlbert Ncube.
Ekhuluma labathe eGwanda umqondisi wenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust iCYDT uNkosazana Chasisile Ndlovu ududlakelo solubonakala kuMDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abatha kuzamele baphakame bazijola ukuthi abasoze bavume ukusetshenziswa ukutshaya uZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolu khetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe azwe selukuqalile kakhulu uMDC team
ngabe sizike sawubona umidia ngabezana zibe ukuthi abantu abantu yibo abakade bekhamba phambili ezweni bonke nohambelana lento ngombanga abantu sokuqakathekile ukuthi singabantu abantu set our agenda ibe sibeke yazo umuntu wasayilo kubayele.
Iningi labatha kulomhlangano lifune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakobulawayo. Osakhulayo ebandla leMDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakobulawayo kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe.
Bizinga namapata imuntu only for gain. So thina wasayi ezama youth we must like shun away from the violence and all those guys. And any do leke nginandelele ukuthi the very same youth abasetshenziswayo abangasebenzeki like abasetshenziswayo laba abuya bethathwa bethethe abantu bethathwa bethethe disrupt amamikini.
UWellington Nare webandla le-PDP uthi abatha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abatsha sesisuka from ubengabancedisa uba yilabana abaphaka ama-posters uba yilabana abagijima besekela abantu abadala ezabantu abatsha sesiclaima sesifuna lezo zikhundla ezobukhansila ezobu-MP create ministry yabatsha ikhanela lenhloko zabantu abatsha ayikhona le ekhona ekhokhelwa umuntu olupheleyo le minyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ku-CYDT ukhuthaza abatsha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Uyanini bakithi nizotheka amabizweni ku-voters roll lingadali lizitshela ukuthi hayi andizovele ngabhalisa lesifundazo
inani labathe selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kodwa amampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatsha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho kubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizathu uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa uvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afana lele Melika lele Bhilithane ukuthi ezesule lezi zijeziso. Sixhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 Mugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayethona ehamba e-China esitela ngama-megadeals awo e-China labe-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesithini njengamaZimbabwe into kumele sithembe ngokubona njengo-Thomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kube thembisa into ezingacaciyo. So mina mbona ngani ayiyistori nje izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa ke Mnangagwa.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ngeke ngithi kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleka ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethole nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, uyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So nxakhangele i-economy sile amboni ukuthi singathi sokulo tshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zokusiya phezulu njalo zehlekele.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo yiZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebewahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe kumele amele akwenzayo, ekhanye engathabanga ngokuthi uMgabe sifuna elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungajekisiyo ukuthi ilungelo lobuntu liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela esekobulawayo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende leholo elincane abalitholayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane zabalimi besameleni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafika esigodlweni salelo lizwe iMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kuzikweleda abalazwa emabhanga ngoba bezisanga. Sinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulumeli senkampani yalendizamtshina eBangla Airlines ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 inengi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempila kahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezibalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli salolu hlangothi sithi iqula lalolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelashwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempela viki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo abaxoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo ubonwa ngonesi kuphela akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo bezongela endlini.
Isitrike lesesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi sezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babe phongu bagcina khona ngale le bill lalo likhwela ngoba uyabehlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangane lesiwe nje singathi ngumquba wabantu kule ngozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babe sebesiba lama-worms yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube le ngozi yokuthi balakho ukuthi babe lo mkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihlele siyikhangela lisiyiqaphele ngamehlo khozi amanani lawa sibona ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi ayinxa esiyedlule lapha siphunyukile bese sithatha amacebo.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatsha kizo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Kube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokeli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokeli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ivandla le-MDCT liphakathi kwelitshe lembokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-Extraordinary Congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli leli cele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe osezithi nguye olelungelo lokukhokhela i-MDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxotsha uMakhuphe ebandleni. UChamisa labanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempela viki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe ulemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT abanye besekela uMakhuphe abanye njalo besekela uChamisa kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhanyelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa kwavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Hey umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangela ukuthi umama abambe into le. Uba buphambanisile. Uthole waphambaza ngokufaka ama president amathathu.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle loMongameli Chamisa njalo udaba lukaNkosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo since ayinjethe over ubaba uRichard Tsvangirai is delayed asilansolo ngakho ma singakabikelwa ukuthi sebesimpumela yalokho kukhulumisana ngiyeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyasuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke kungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla le-MDCT sekuchiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli ze-MDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifiers ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu leScotland emdlalweni oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamuhla. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo lilemiklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland kodwa eleZimbabwe lihle ziphezu kwengalani ngoba lile net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale net run rate ye-0.855. Zombili iZimbabwe leScotland ziza kuqhubekela phambili ziye kusigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yi-Super Six ndawonye leqembu le-Afghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni sesithathu kusibaya sika group B. Amaqembu aphumelele uyadlala kusigaba se Super 6 esuka kusibaya sika group A ngabalisa ele West Indies, ele Ireland kanye lele United Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azaxegwa lalawa aphumelele esuka kusibaya sika group B. Kuthi ngemva kwalimidlalo amabili azatholakala ele mihlomelo eminingi yowazadibana kudingwa intshantshu. Ikanti yabe vele ezethole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzaqhutshelwa ezweni le-England lase-Wales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisa ele-National University of Science and Technology kucelela besifazane kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu le-Highlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association William Maziro uthi lonyaka bakhangelele ukuba umdlalo we-volleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Usizini yalonyaka I'm glad ukuthi ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama universities ethu, siyafuna ama institutions ethu around us ukuthi ebe active. So sikhangelele ukuthi bazabe bekhona sesimeleka bese ayilupane state university le site ukuthi lawa be join abanye bebekhanya bethembisa. So sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo. Njalo sisibona ama community clubs ethu sivele silawo, siyabona i Highlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break. So lokhu kuyasichaza kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo we-volleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke kumncintiswano wangempela viki kucelela besifazane ngabalisa ele-Nust eliphutshelisendaweni yakuqala, ele-Hurricanes eliphutshelisendaweni yesibili, ele-Luveve High School kanye lele-Bulawayo ye-Poli eliphutshelisendaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu le-Highlanders liqedelisendaweni yakuqala, kuthi ele-Nust liqedelisendaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube leqembu le-Hurricanes, kuthi kweyesine bekuleqembu le-Bulawayo ye-Poli. Endaweni yesihlanu bekuleqembu le-Milton High School, kuthi eliqedelisemsileni ngeleluveve High School. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kangele ebezihamba phambili
iqola elivela kweZimbabwe lisikhona pha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abantu esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.